uhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube noma uJudith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce uModi waphinda waba lo tank ama lo engineer we lo director of engineering services uMela uDube uDube nguye oyenze i-presentation ungathi ke singathiwa i-presentation uTankyak unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi lunginjani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalise yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona abalithembisa khona?
Injongo yalo mhlangano i-council ibivele isithi yona ifuna ukutshela ama-stakeholders ukuthi udaba lwamanzi lu-affect-a njani abantu bonke bakubulawayo kanye lamabhizinisi lokuthi njalo i-council yenzani ukuthi udaba lolu luzame ukuthi lenqatshelwe. Bakhathi sibeke ukuthi kulo hlupho oluvele lukhona lokuthi awuzange kube lezulu elinengi njalo amadamu ala manzi amaningi amadamu wonke akubulawayo amanzi akhandele ukuthi kule 46% kuphela kathesi and total capacity and wasukukhangela ukuthi kuthi olunye usupho oluvele lukhona ngolo i-infrastructure singathi yezizinto ezenza ukuthi amanzi afike ezindaweni aphomele afike khona ukuthi khanya ngazathi sezindala njalo iziningi lazo lokhu ezizama ukuzipheya. So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend bacabangela ukuthi kuzuke elizayo amanzi azabe esengcono sebebuyela nje ku-water shed yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengoba amabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaqumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibagelile ukuthi abakhontinuele besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi siphinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi ngayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo ngoba kukhanya ngazathi i-city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency kwenzeka ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angenelisi ukuthi afune esentweni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi sikhuluma nje?
Ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kakusitho ukuthi akusena production, kusitho ukuthi ikhampani ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndaba esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya imisebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emisebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo ngoba i-city council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa endaweni zemisebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi ama-gifts ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalethi ngeke kufunakala ama-gifts phuke la ma-gifts abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi lo bawuqede masinyane.